idolobho lakoBulawayo linamawadi angamashumi amabili nasishiyagalolunye, kodwa ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bedlula amakhulu amathathu. Isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission koBulawayo, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele amaphepha angaphezu kwamakhulu amathathu. Wengeze wathi kunabanye abangaphumelelanga ngezizathu ezehlukeneyo. UMakhuphe uthe njalo inani labantu abazancintisa eliqondileyo baza kuba lalo ngemva kokuhlanganisa amaphepha.
Okay, abantu ade bebhalisa abalethileyo amaphepha bonke behlangana sele 338 kunabanye abadisqualifiweyo ngoba ukuba ngukhansila kumele ube munye ube registered ewardini oyimeleyo. So abanye vele badisqualifye kukhona lokuthi umuntu befuna ukuregister befuna ukumela iwadi angahlali kuyo. Abanye badisqualifye sibile abanye about 2 bebevele bengaregister kodwa bengamacandidate. So kube yiwo ama-grounds for disqualification. Singakhangela even kusasa sizabe sesilalo eliqondileyo ngoba ekupheleni kwelanga lamhla silalo ukuthi nje sikahlanganisa amaphepha ethu kodwa vele bana labo esibabizileyo babazancedisa.
Ngesikhathi besalinde ukuthi kuqale ukumenyezelwa amabizo alabo abaphumeleleyo, iningi likaZulu beselilele phansi edale. Obebhalisela ukuncintisa kuward 8 ngaphansi kwebandla le-MDCT umnumzana Alfred Siruthwe ukhale ngokuphuza kwezeki ukubhalisa abantu.
Iprocess leyi ihambe kahle sibili, njalo ngathi iyathatha isikhathi ngakumbe kungadingwa enye indlela ukuthi kwenze kube fast ngoba one thing enginanzeleleyo bekugcwele abantu abakhulileyo kakhulu esikhulile la bese bekhathele and it's a bit grueling for umuntu okhulileyo kodwa ihope ukuthi izeki and the government of Zimbabwe they will try and make it simpler.
UNkosikazi Thandiwe Moyo ozancintisa kuward 7 emele umanyano we-PRC uthe ujabulile ngokwenelisa ukubhalisa.
Iprocess le ihambe kuhle kakhulu noma nje sike sathatha isikhathi eside sihleli simelele u-12 kodwa ke hayi bekungalahlupho bebekwanisa ukuthi belungisise lapho kule problem khona khonapho njalo bebenika abantu isikhathi ukuthi belungisise. Hhayi mina anginasolo kangako nge-process le.
Ngemva kokumenyezelwa kwalabo abaphumeleleyo, abantu besebexokozela okumangalisayo befuna ukuthatha amaphepha okubhalisa labo abazahlola babaphathise ama-election agents. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.